sigcina amasiko akwethu.
Ngiyalamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhla sixoxa loNkosazana Khethiwe Bhebhe, ingcweti kwezamasiko esintu. Njengoluthembisa kwami, sixoxa ngodaba lwesithembo. Mabhebhe, kunjani mama?
Siyaphila baba Dubele, njani?
Hayi, siyaphila kakhulu. Akusitshele wena ukuthi ubona njani udaba lwesithembo.
Ngiyabingelela emsakazweni lakubalaleli. Isithembo sona ngokwaso silusiko lwethu thina isizwe esinsundu, sinjalo nje asisonto embi, but sagcina sesisenziwa ukuthi sikhangeleke sisibi ngenxa yokutshintshatshintsha kwempilo nje.
Yes, ngathi wena kunje umuntu engathi ufuna ukulobola, ufuna ukufaka esithenjini, ungawuphatha njani kona?
Okokuqala, sikhuluma ngokulobolana sekusiya ngokuthi inhliziyo yami ngimthanda okunganani lowo muntu. Okwesibili, ngikhangela ukuthi economically umuntu ongamelana lokuthi engayenelisa ukuthi lami ngibe lempilo e-right njengonkosikazi wakhe. Okwesithathu, ngikhangela ukuthi kulesivumelwano le-transparency yini from unkosikazi wakhe wokuqala, if ngimthanda konke khonokho ngisuthiseka ngakho ekubeka gceke kuvunyelwana, angilankinga.
Ye, nxa sisikhangela kodwa siyakwazi ukuthi omama labo baba vele banjalo kuba lobukhwele obumangalisayo. Wena ubonani esithenjini lapha bakubamba njani khonokho?
Ubukhwele bukhona, but ungananzelela babadubela balaleli, ubukhwele bubangwa yikuthi kuyabe kungalinganiswa. Nxa kuyikuthi ubaba ulomkhonomi owenela amakhosikazi akhe, ngizaba lobukhwele njani? Ngoba nxa umadube ethengelwe ibhenzi lami eyami ikhona, ubaba nxa elinganisa isikhathi lalokhu akupha amakhosikazi wakhe, indlela nje ebaphethe lo mnotho owenela everybody, abubi khona ubukhwele. Kusuka kube lobukhwele lomona nxa kuyikuthi kuyaswelwa lo baba kalinganisi i-attention.
Ye, ngaphandle kwalokho phela siyakwazi ukuthi lemacansini lapha unazibani noza kuthiwa hhayi lamhla ubaba unazibani, akuhluphi khonokho? Mapepe,
yikho engikuthoyo ukuthi kufuna kube le-open communication and transparency. Nxa kuyikuthi iviki lubaba kumele abe kimi kodwa for some reason ugcine esekumazivane, kuyikuthi the three of us we are in it together, akubi le nkinga. But lapho kungela proper or open communication khona, kuvele kuzaba lama-issues lemona lani lani. But okule-openness kufuna kube le-open communication, likwazi ukuthi libathathu in everything, every step of the way lenza libathathu nxa ukuthi libathathu. Nxa kuyikuthi ulamakhosikazi angu-4 akukho valelwa phandle kuzinqumo ezithathwayo. Ngokunjalo nyabenzwisisa ukuthi kumele abe kimi, but for i-reason enje akekho ungale kumamoyo. Nxa kule openness akubi lomona.
Yes, ngathi ukhanya ngizani wena uyasisekela isithembo, ungatshelani abantu ngesithembo?
Okwenza isithembo ngisisekele, ngizwisisa ukuthi isizwe esinsundu sakhula njani, sadabuka njani. Okwenza futhi ngisisekele, mina mbona kungcono kulokuthi ubaba angithathe ngithi ngiyi-1, then kube labanye abangu-7 engingabaziyo phandle ngale bekhona. But mhlawumbe ethi sithonile sembona ngabantwana sebemetha i-DNA yalapha ekhaya ukuthi hayi lokhena kubuhlungu kakhulu. But if yena ubaba siba open ukuthi ngizibone ngani ngingeneliswa ngabathathu, ababuye ekhaya kube official sikwazi ukuthi sibathathu, then kulula even ukuplana i-future, kulula even kungaba le nkinga nyabe ngikwazi ukuthi sisukela ngaphi. Mina ngibone ngani singcono ngaleyo ndlela.
Siyabonga kakhulu ke Nkosazana Khethiwe Bhebhe, ungadini lokusasa mama.
Ngiyabonga baba Dubela balalela.
Siyabonga kakhulu ke Khethiwe Bhebhe, belilami namhlanje uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Asihlanganeni njalo ngeviki ezayo.
Khangele ezinye ziziziyowagcina amasiko wayo. Khangele amanye amazwi bayawagcina amasiko wayo. Owawusenziwe mandu, owawusenziwe abadala kwathini
bayawutshela bathi salulande,
salulande.
Salulandela.